Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, olwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2023, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulokungahambanga ukuthi sibone kungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi i-voters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusearcha and then loku-analyze lokho ukuthi yikuyihlozisisa.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll lwalonyaka kunzima ukuluhlolisisa ukuze lubaphathise ukulungiselela ukhetho.
Sijabule kakhulu, simanzi nje ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bavume ukuthi upresident wethu, umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awe-ZAC, kodwa kuyikuthi sasibhadalile ngesikhathi thina sabhadala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo somkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance, uNkosikazi Elizabeth Valerio, ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Umanyano we-NATO namhla unqume ukuthi zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll lwalonyaka lunzima ukuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe ngabe-CCC labentatheli izindaba eHarare namhlanje. Ekhuluma emhlanganweni lo, umsekeli kanobhala wezokhetho kubandla leli uNkosikazi Ellen Shiriedenga ube khonana ngokuthi i-voters roll abalayo kayibaleki amabizo ngoba ikumhlobo wephepha le-PDF khona okwenza kube nzima ukulihluzisisa.
Kulokungahambanga ukuthi sibone kungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi i-voters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusearcha and then loku-analyze lokho ukuthi yikuyihlozisisa. Lokho ukuthi umuntu ummeli wephalamende kumbe umuntu ekhansilini kumele akhangele i-voters roll enelise ukubona ukuthi esigabeni sakhe bangaki, for example ontanga abakhona laphana, omama bangaki kumbe obaba esigabeni kumbe ku-polling station. But nxa sikhanyela i-voters roll le e-CPOA asenelisi ukuyihluzisisa.
Uqhubeke sithi badaniswa yikuba abantu abaningi lokhu bengakatholi amabizo abo ku-voters roll, esithi lokhu kumele kulungiswe. Njalo uthi kumele i-ZAC ikhulumisane lamabandla aphikisayo ingakabeki indawo zokuvotela zama-polling stations.
Ama-polling station iveki kumele igazethe ama-polling station mhlaka 2 August. Ngasemthethweni umuntu oyi-candidate kumbe abantu amabandla akhankasayo balelungelo lokuhlala phansi ne-ZAC bebonisane ngendaba yama-polling station. Sithola ukukhalaza okuthize abantu ama-polling station aku-voters roll asendaweni ezikhatshana lakibo.
Uphinde wakhalaza ngokubotshwa okwenziwa amalunga ebandla lakhe abancintisa ukuthola izikhundla edayele ephalamende kukhetho lwalonyaka abagoqela umnumzana Kopan Matsiwa owembizo ekhwekhwe loClifford Hlatshwayo eChipinge South ababotshiweyo kwesikhatshana bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Abebandla lezaphu labo bakhala ngokuthi amalunga abo abaningi kakhulu emaphandleni abakatholi ugwalo lwe-voters roll.
Thina njengezaphu silenkinga ezimbalwa okwaqala udaba ngendaba yevoters roll okwaqala ama candidate wethu amaningi emaphandleni akakayitholi le voters roll emat south north abaningi abakayitholi emat south siqala ukuyayithatha kuyona le iviki inkinga yokuqala esibili abaningi ama candidate emaphandleni bayithola kuformat ebenzima ukuthi bayihlolisise
kodwa ozancindisa idinga kumele ebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Mabutho Moyo uthi amabandla aphikisayo ahlala egalakhala zikhathi zonke
hayi lawa sesidiniwe ngabo lapha kuyibo vela akulanto eraihth ngazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi akulanto eraihth ephathini yabo so bayabona sebesiyadliwa bayabona amarala ayenzakalayo ama numbers abantu abasekela umongameli uEmerson Mnangagwa lezanu PF ukuthi vele ngama number bona bangeke bewakwanisa yiko sebedinga nje indlela zobuhle bebe le excuse lokhetho lungakafiki lokho kuyabona singabantu asebebonise benqojiwe hayi asobantu esabathatha serious njalo amaZimbabwe ezivela abathatha serious
imizamo yokuthola umbono weZEC yehlule ngemva kokuba isikhulumeli seZEC umnumzana Rodney Kiwa ethumele umbiko othi ubambekile akenelisi ukukhuluma lathi ingcwethi ezicubungela ezombusazwe kanye lamabandla aphikisayo bathi isikhathi sesisifitshane kakhulu ukuthi kube lokudonselana ngokudingakalayo ukulungiselela ukhetho lwalonyaka sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kancwabakazi ngimele isitudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umahluli womthethwandaba owe-electoral court wakobulawayo uthi uza kwethula isinqumo sodaba lwabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla lezanu PF abaphanyeka udaba lokuzama ukuvimba ukuncintisa kwabalitshumi abebandla le-Citizens Coalition for Change kwizikhundla zedale lephalamende besithi ingwalo zabo zangeniswa edale le-nomination court selivaliwe njalo lesikhathi esivunyelwayo sesedlule. Okune ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Unkosikazi Valerio wayeseyalelwe ukufaka ingwalo zakhe zokuthi abhalise uncindisa esikhundleni sikamongameli ngabe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission bethi imbadalo yakhe yokubhalisa yangena isikhathi ababesibekile sesedlule. Ekhuluma ngemva kwekwethulwa kwesinqumo ngumthethwandaba we-electoral court unkosikazi Valerio uthe basamukela ngenjabulo lesinqumo.
I was not given the opportunity to be on the ballot and the Zimbabwe Electoral Commission had rejected my application to contest in this general election. However, the court has ruled that my name will be added to the ballot. I'm very excited. I'm overjoyed actually right now because finally we have a woman who will be on the ballot August
23rd.
Umsekeli kankosikazi Elizabeth Valerio uvice president kubandla labo le-United Zimbabwe Alliance ureverend Frank Mhlanga uthe kuhle ukuthi sebevume iqiniso elalivele liyilo.
Sijabule kakhulu simanzi nte ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bamvume ukuthi upresident wethu umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awezek kodwa kuyukuthi sasibhadalile ngesikhathi thina sabhadala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo. Bona basebesithi izimali azibonisi ku-systems zabo kodwa ke hayi siyabonga ukuthi sebeze bakuvuma iqiniso eliyilo lalivele liyilo.
Unkosikazi Valerio ngowesifazane oyedwa ozancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe phakathi kwabesilisa abalitshumi lanye 11 abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU PF loNelson Chamisa we-CCC labanye. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami uEzra Chisasibanda.
Asizweni njalo uEzra Chisasibanda esichasisela ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba ukuthi kwenzakaleni ngodaba lwe-CCC.
ibandla lesizwe Coalition for Change litshele umthetho ndaba ophezulu kobulawayo ukuthi awusaqhubekeli phambili ebophisa abangena kukhetho besebenzisa igama lenhlanganiso le olwama-double candidates. Esigabeni sephela ndaba tshabalala sokuzancindisa osoneni Ncube logiqo salwesiziba bemele i-CCC bobabili. Unkosikazi Soneni Moyo uthi siyakhankaza ekhululekile.
Sengivunyelwe lami ukuthi ngingene since bebesithi mina ngingangeni, but njengebandla engikulo babona ukuthi kufanele ukuthi ngingene kuthokosile.
Leli bandla lilama-double candidates nakukhansili kobulawayo. Udaba lakhona luzangena enkantolo ephakeme kusasa. Umnumzana Mbuso Siso ngomunye we-CCC wabancindisa bebabili kukhetho lokuba ngukhansila.
Sebeyaqhubeka bengama-candidates awubona le ama lokhu zena ama constituencies abakuthathu ba. So achindela inje lathi elethu seli shiftwe kusasa okuba ngokuthi sesizamela okwakusasa sizwe ukuthi inkantolo ithi.
Olunye njalo udaba olusemthethwandaba we-High Court uMahlula Bongani Ndlovu uthe uza kwethula isinqumo sakhe kusasa ngodaba lamalunga awe-TBC alijumi lambili 12 abavinjwa ukuthi bancindise kukhetho oluzayo bemelele libandla edale lephalamende. Umnumzana Thisen Patile ngomunye wabo yena ufuna umela ilokishi lemakhandeni.
Labo abayibo abasibophisayo ukuthi ngokubona kwabo amaphepha ethu athikanga ngesikhathi esiqondileyo, kodwa hhayi thina vele silaso isibindi siyakwazi ukuthi sizabe sikhona mzukwana wokhetho.
Umnumzana Phasho Sibanda yena udinga ukumela i-CCC e-Country Park kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi.
Thina amaphepha ethu abekwa ngesikhathi sibilokhu kukhuluma nilesiqiniseko and yikho kukhulunywa emthethwandaba. So simelele ukuthi uMahluleli akubeke kube kahle.
Ubona bathi laphuzani kwezana ubhadala imali ufaka amaphepha.
Bathi bona thina saphuza ukufaka amaphepha, okuyikho thina esikwalayo ukuthi vele kasiphuzanga ukufaka amaphepha.
Kodwa siyezombusazi umnumzana sengezochabanga ukuthi ibandla le-TBC liswele ubukhokhelo obuqotho, yikho sebehlangana lo dubo olunje.
Ukungabi le-leadership, ukungabi le-constitution, ukungabi le-collective decision, ukungabi lama-structures uzasibulala. Ngoba kwenzakala e-court lapha angisilo gqwetha, kodwa ngiyakubona ukuthi singathengisa ibulawayo.
Kusasa uMahlula uthe uza kwethula isinqumo sokuthi abalithumi lambili abe-TBC bancindisa kukhetho bemele ubulawayo kumbe haji. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngezwe Jesus Banda.
Isigodlo someli weMelika yeRare sesikhuthazele Zimbabwe ukuthi lidingisise njalo lithonisise labo abatshaya intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu lezinye intatheli ezigoqela uParmenas Thuso loLungelo Ndlovu ngomvulo kobulawayo bezama ukuthapha indaba embikweni owethulwe namuhla isigodlo seMelika iZimbabwe sithi abalwela ilungelo loluntu kufanele bephathise ukwenzela ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo kungabi ngamazwi kuphela kodwa lezenzo. Intatheli izindaba lezi zithi zachaywa zizama ukuthapha indaba ngokwakusenzakala lapho kuhlukuluzwa abanye abathengisa ezitaladeni. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Pauni yathi uthi basadingisisa ngalolu daba. Omunye walezi intatheli izindaba nguLungelo Ndlovu othi kuyadanisa ukuthi abavikelekanga lapho besebenza.
Ye, kuyinto edabukisayo kakhulu yade ingayikhangeleke. Sihlalisisa phakathi lokubuza amavenda zona nawo ukuthi bayachaya ngabantu bezana. Abantu bezana ke babaney'sibini abangizola 50 kumbe kusiya ku-100 begqoke izikhipha zabo bezana ebegqokela amakhetha. Ikuyinto athele izindaba ezibaliselwe u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uParmenas Thuso, uSimbarashe Mparanganda, loLucky Chuma. Bafika basibuza ukuthi lenzani. Ngithathela namapikitsha impikitsha lapho yenza ngo-1 sabachatheka athi zintatheli izindaba nani ngingakunasithela nje ukuthi kwenzakalani, you know, sizifight with stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisansisa njalo mina bengikhuluma lo munye ongwanathi ingane uyakhokhela nelixuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singamukuzwisisana ngokuthi akutshengisa ukuthi akhombisa ukuthi uyintatheli izindaba uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngithathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngintatheli izindaba ngokomsebenzi. So wathusha-ke iqulu nalekathi ngihamba bebaningi vele abantu bakhona besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babasidilithi. Bahle bangigombolozela lami khonapho ngatshaywa lapho emsweni kumbe kuyimpama kumbe yinqinzi nangisukengasuka sengibaleka khonapho. Ukusika kwami khona lokuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngaleli xuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye, ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yenu sathi kahlani. So yimisa ecula ikhiphe i-statement sonaleso kukhombisa ukuthi sitshayile. Ukuthi umuntu onalowo postingo ngu-Anastasia nguye ngenzama ukuthi kuzamele ndani nephu leyani case but angisathola ngithuba ngoba bekungengade ngikwenza kusukelizo ngihlahla lokuthi angayinika imali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizakuya khona emapholiseni ngevu leyani case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zeinkokheli zebizwe sikhuluma ngokuthi kakube lokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngonozindaba bephuquzele ukuthi uhulumente akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo zikalelane lokhetho. Bekuyikuzama ukuthi kucatshiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho. Sensishede ukuthi ungake washaya i-journalist icedile ukutsela ethileli i-journalist nawe uceda lapho ubatshele ubachazele ukuthi nangonozindaba. So bona ikade besisayela yona ukuthi sidinithe ama-ifuthethe lesithe ukwenzela ukuthi kungakhanye kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini fike abe kusenzakala khonaphana ku-fifty.
Kodwa uzaqhubeka usebenza njengenjayelo kumbe uzabona ukuthi awulugxobi kuyena leyana indawo njalo uvikelekile yini njengentatheli esebenza isimele?
Yebo, kakhulu sengiyesaba lokusaba ngiyathithimela even lokuthi ngikhulume khonapho angikwazi ukuthi isefithi yami ngiyibeka ngaphi. Kunje ngifile ukuthi njengontatheli izindaba abazimeleyo laba abathatha izindaba sesingathi asikho akuna sefit ngazi uye khona ngale maphoniseni ye-reporter asibonanga amanyathelo ethathwa even lakhona u-Anastasia kunguye opostile maqala ukuthi akhulume ngodaba lolu asibone izingatsha ezingalisekela ama-journalists zihambele emuva noma civil organization lengani abaluthatheli phezulu okukwenza sifile ngani asisodwa njengamntu esingabi ngizwa ngingavikelekanga nje ukusebenza kuyinto enethusileyo kakhulu nokusebenza kuzayenekani ngisebenze kanje.
Lo ngulungelo Ndlovu, intatheli izindaba isebenza izimele, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Umanyano we-European Union uthi iqula lawo elizohlola ukhetho seliqalisile umsebenzi ngokucubungula ukuthi umama oselizweni upha amandla wonke ithuba elifanayo yini lokuphatheka kulo ukhetho. Umkhokheli waleli qula umnumzana Fabio Massimo Castaldo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bazaxapha umumo ukhetho luze lwedlule bese bephuma logwalo oluveza ukuthi ngokubona kwabo luyabe luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo yini njalo isuthisayo lolu khetho. Iqula leli lisungula umsebenzi ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni. Abebandla le-CCC bekhala ngokuthi bayithuselwa njalo bayatshaywa ngamalunga e-ZANU-PF bona abalilandulayo leli cala. Wontu ngamele ngwamo e-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuningi okubuza ukuthi kukhangele kulento enjenge-political violence, kule into enjenge-media coverage to all political parties, kulento enjengokuthi kathesi sikhangele ukuthi olabanye abantu labodwa befuna ukuncintisa abamiswayo ngemithetho engcindezelayo konke khona kuyana ngibona ngathi izinto ezikhangele siyabona abanye abanikwa amathuba alinganayo ukuthi sikhankase sibonile amarali amanye amabandla ayavinjwa konke khona kuyana ngibona ngathi yizo izinto ezikhangele sindane emuva kuke kule nto ze-registration le nto zama-boundaries konke konkeana konke kule something to do within ukhetho olukhululekileyo olufair and credible.
Ukhulume ngokungaphiwa ithuba kwamabandla aphikisayo kumisakazo kahulumende la kumaphephandaba akhe. Kodwa sike sezwa kunsukwana ezedluleyo abe-ZBC be-City abe-CCC yibo abangafuni ukuza emisakazweni yabo. Iqiniso yiliphi?
Ungakhangela i-election ye-Zimbabwe isile sikhathi iqalile. Preparation landline. So isikhathi sonke lesi sibe sitshengiswa ibandla elilodwa. Yabo eZimbabwe ungakhangela baze begcona i-CCC. Ngamabandla adinga coverage la mabandla ama-regional parties anjengabo MRP zapho bonke labo bayebelidinga ithuba elifanayo ukuthi betholakale befika emsakazweni lama presidential candidates amaningi abefisa la ukuthi itholakale enjani benika i-coverage but imbona ngazathi ibandla elithola i-coverage daily ngezinto ezihlukeneyo asifana ama-government program kodwa ibandla kuphela libandla le-ZANU-PF.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu IA iBhethu likaZulu, bexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kwenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi wesigodlo someli weMelika kwele Taiwan, uNkosikazi Sandra O'Drake, uxwayise ele China ukuthi lingalokothi lisebenzise uhambo lomsekeli kamongameli wele Taiwan, uMnumzana William Lai Ching-che, kwele Melika ukuzama izehlakalo zoqalo. Owake waba ngumongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump, uqhubekela phambili ekhankasa ukuthola usekelo lokuvotelwa ukuthi abe bandla lama-Republicans bamvumele ukulimela kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ohlala kweLebhilithane. Umlalazi usebambisane labanye bakhe basungula uhlelo lokufuya imbuzi. Ake sizwe ixoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
La ngibuya khona ngibuya esigabeni ukuthiwa kusebulilima eChihanga la ngizalwa khona babamthemba. Sabona kufanele ukuthi sisithuthukise njengabantwana belizwe lakithi. So safundele entuthwaneni ukuthi uma singazihambelanga thina akekho umuntu ozovela kwenye indawo azesilungisela indawo yethu. So ngikhuluma nje njengamanje uqala uhlelo lokufuya imbuzi. Saqala nje siyi-20 singama-members eyi-20 sihlanganisa imali, abanye baphuma sasala siyi-8. So yikho-ke imbuzi zona ezi sasihamba sithenga imbuzi sabeka imali nje sakufanisa ukuthi first day sathenga imbuzi eziyi-108 nempongo ezi-8 thina singama-members ayi-8. Imbuzi zona ezisazithola kwenye i-supplier esemanama eGwanda. Okukhona imbuzi sisafuna indawo ukuthi ngasigcina ngabe sekusakhulumisana nabadoda akusizwe ukuthi singabengatholela indawo yini njengoba ilendo sikhuphanga ukuthola. Kodwa-ke sivekile thina la sesiveke khona yikho siyathola ukuqasha abantu bakithi bathole umsebenzi khonapho ukuthi imbuzi zethu zikhangelwe. Zikhangelelwe ukuthi ngo-October siphinde futhi sithenge ezinye about 300 gold.
Imbuzi lezi zimbuzi ezinjani?
Imbuzi zine-quality ne-quantity. So thina sibone kufanele ukuthi sitale nge-quantity. So imbuzi esikuzo ama-cross ebuwa. Ibuwa kodwa imbuzi lezi ezinamaqanda abomvu. So i-stage esikuzo imbuzi zethu ziku-F3. Sesiqalile ukuzala Mthembu, i-first stage esayithenga manje ngo-April. Sesiqalile ukuzala, sibona abantwana nje ziyazala imbuzi zona, zizala amaphahla, triplets kanjalo. sangelele ukuthi izoba iproject ezobenefita kakhulu isigaba sakithi ngoba thina abantu bamnyama ngibona ngani kufanele ukuthi high time now ukuthi thina sibone ukuthi ngeke sihlale singabantu abakusebenzela amanye ama-races kanti-ke nathi singazenzela okwethu siphilisaneni siqatheni sibe i-generation izochiya sisitshele abantu abethu ingqozo ukuthi baqhubekele phambili baye phambili nento esebesiqalile njenge-generation ekhona manje.
Kodwa-ke lile ndawo lapho elizifake khona kumbe lidinga i-plus?
Sidinga i-plus. Into esiyidingayo besidinga nje indawo engaba nkulu ukuthi singagombolozela ukuthi sibe ne-security. Okwamanje imbuzezi sazisiyi-8 sazithatha sazidivida into 8 bases. So omunye nomunye ugcine i-number of code uyakwanisa ukuzigcina. Sisakhangelela ukuthi khona manje sesi-raise imali ukuthi singakhona ukuthenga imbuzi eziyi-300. So by October sesikhulume ne-supply ukuthi imbuzi onezo zidilive ngo-October. We have already paid the part payment yakhonoko. So into esikhala ngayo nje ukuthi uma singathola isizo lokuthi singathola into i-land, into efana ne-plaza nje, lingaba i-plot elikhulu elingakhonisa ukugcina into ezingangembuzi. Singakwazi ukuthola amanzi, imbuzi zethu zigcine khonapho, sithola abantu abangakhangela imbuzi zethu. Ninga nama supplies abantu bangaba bene sithengisa ukudla kwembuzi okufana notshani ama goat meal ihlelo lwethu likhubekele phambili.
Yes, ziyadliwa kumbe azidliwa imbuzi?
Imbuzi iyadliwa Dube. Imbuzi into enhle kakhulu ngoba into enhle ngembuzi Dube, imbuzi idla noma siphi isihlahla. Imbuzi idla isihlahla and inyama yembuzi iwukuthi Dube. Wabona abantu abafana namaChina nabantu laba abayenza amakula laba badla zona imbuzi. Imbuzi iyakwesiqine Dube ngoba imbuzi idla and it's a smart animal, ayidli into ephansi. It's a rustler, it's not a hustler. So imbuzi ifuneka idla into ephezulu efana nokubona ifikelela ameva. Inyama emnandi kakhulu imbuzi Dube. Ungadla inyama yembuzi ngeke uphinde udle inyama yenye inyamazane.
Hayi, nami ngiyayithanda kakhulu-ke inyama yembuzi. No, ngibonge kakhulu umlelazi, ungaphi khonapho kenjani?
Namanje se-England, ngise-Hampshire, e-Southampton. So, into enkulu nje ukuthi abantu bakithi ma singabambana, ukhulu esingakwenza sibambene. Ngoba uma wenza into encane uwedwa, izokusinda. Kanti-ke ma nibambene, like, njengoba sibaningi, ngasinikana ama-ideas. And into yethu ibonakala ukuthi ijabulelwa ngabantu abaningi ngoba sike ngesikhathi sidistribute imbuzi zethu ngo-April uzenzele ndebe bathumela isayithi they were there abhala ngakhona ukuthi kwenzayo abantu bakuyijabulela kakhulu sathola ama-responses ukuthi abanye bafuna ukujoyina sathi no instead of nijoyine thina qalani kwenu singanikana ama-ideas then bengive i-guidance nolwazi eselutholile thina ukuthi ngiyaqhuba kanjani nizenzele any cooperative
lo-ke ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHampshire eSouthampton.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ise-Washington. Live talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngamalungiselelo okhetho olukhulu lukamhla ka 23 Ncwabakazi ngenyanga ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwe-voters roll lwalonyaka lunzima kuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho. Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo sabebandla le-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio ukuncintisa. olivalelisayo. Yimi usithandekile mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.